isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amathono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 2 kuNtulikazi 2018, ngusithandekile Mhlanga.
Okuqakathekileyo yikuthi inkokheli zalezi nhlanganiso esezivalelwe imali ziphume mgceke zitsho ukuthi zona kuziphatha njani lokhu, betsho futhi ukuthi kambe kuliqiniso na ukuthi abayiphathanga kahle imali ebuye ivela kwamanye amazwe.
Endabeni zethu lamhlanje, abantu beZimbabwe bahlaba omkhulu umkhosi ngemva kokuphuma kwembiko ethi inhlanganiso yezimele zodwa ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu sezincutshwe uncedo lwemali yokusebenzisa.
Abantu abasiriyasi njengama-presidenti akhandidate bephikisana ngokuthi umpikisa wamulapha omunye lapha onethi kutshengisela sobantu sebethengiselwe idame ngesilungu ukuthi bagidimise nje lento ukwenza ukuthi izinto eziqakathekileyo ezisho kunokuthi nabazi bakhenela kahle esikhulumayo.
Icele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa selisole ikhomishini ye-ZEC ngokufaka ibizo lamnumzana Emmerson Mnangagwa ekuqaliseni koluhlu lwesibili lwabancintisayo ukhetho lokudinga umongameli.
Engabakwazi ukuvuselela umnotho wezwe futhi uzalwa likharanga lo mama wangangithi ngaphezu ndebelele. Lokho kumpha igunya lokuthi ekwazi ukusebenza ngenhlangothi zonke zombili.
Esigabeni sethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lalonyaka esikhundleni sikamongameli welizwe, namhlanje siphatha impilo yomkhokheli webandla eliphikisayo le-Alliance for People's Agenda i-APA umnumzana Nkosana Donald Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu beZimbabwe bakhala ngokuthi ngemva kokuphuma kwembiko ethi inhlanganiso ezizimele zodwa ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu sezitshelwe ukuthi kaziseyikunikwa uncedo lwemali inhlanganiso yeMelika e-USAID. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlangothi lukahulumende wakwele Melika elibona ngokuphathisa inhlelo zentuthuko emazweni atshiyeneyo omhlaba e-USAID yethule umbiko ichasisa ukuthi kungani bethethelelo nyathelo. Abe-USAID bathi bekulokungaphathwa kuhle kwemali emhlanganisweni lezi abakade bezisekela. Inhlanganiso ezitholela umbiko wokutshelwa ngumphako zigoqela e-Elections Resource Center, ERC, Zimbabwe Human Rights, ZimRights, Counseling Services Union, CSU lezinye. Umnumzana Decent Bajila webandla eliphikisayo le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube uthi inhlanganiso lezi bezisebenza umsebenzi omuhle kakhulu njalo kuzamele bazigeze emacaleni abawethesayo ukuze basinde.
Enzeka ukuthi bonke abantu baqinisile kulokhu laba bathi ukuswelakala kwemali kulezi nhlanganiso kuzadala ukuthi kube lesikhali esizakuba khona kubalweli bamalungelo oluntu, baqinisile lapho. Kube khona futhi abathi lokhu kuyinto enhle ngoba abakhokheli benhlanganiso ezizimele zodwa bebengaphathi kahle indleko abaziphiwa zinhlanganiso zivela kwamanye amazwe. Lakho lokhu kungaba liqiniso. Okuqakathekileyo yikuthi inkokheli zalezi nhlanganiso esezivalelwe imali ziphume mgceke zitsho ukuthi zona kuziphatha njani lokhu, betsho futhi ukuthi kambe kuliqiniso na ukuthi abayiphathanga kahle imali ebuye ivela kwamanye amazwe.
Unyalo Ncube oyizifundi zakwelinye lekholeji yeZimbabwe uthi loba nje abe-USAID bengabe bethole ubufakazi bokuthi imali bezingasetshenziswa ngendlela bebetheni ukuthi bamelele ukhetho lwedlule baqhubekele ngenhloliso yabo yokushaphazwa kwemali ukuze amalungelo kazulu alondolozwe.
Nalapha esikhangele ukuya khona isikhathi sokhetho, inhlanganiso ezibona ngamalungelo abantu kufuze zibe khona njalo zibe ziningi. Ngakho-ke ukuvalwa kwalezi esezivaliwe bekungabe kungcono nga kwenziwe sesivela kukhetho.
ekuzelela kuloko umnumzana Thamsa Ngqamepo isakamise sebudiriro uthi ukumisa kosekelo lwalezihlanganiso kuzakwenza kube lula ukuba ibandla lezanupiyefu ligqibelezele ukhetho.
Ama-NGO lawa o-Electoral Resource Center labo CSU labo Zim Rights bebesenza umsebenzi omkhulu kakhulu, so ukuthi avalwe mbona ngani kuzathiya isikhala esikhulu and abantu bezana ukuza banceda ukuthi bariga ama-elections.
Ohlaziya ngehlalakahle kaZulu umnumzana uBhadaya Marufu yena uthi noba nje lezihlanganiso kukhona ezikwenzayo eziningi zakhona kazincedi uZulu ngokupheleleyo.
Iqiniso likuthi okunye okungama-organization awusoze ube ukwazi ukuthi vele kahle kahle khona kuyenza ngokwani. Okunye uyabuthola ukuthi ulama-organizations maybe 20 wonke ayenza ngama-elections, so okunye ungama-organizations lokhu ngani athina sikuzwilisi thina sikwazi thina.
Abanye njalo ngabathi lokhu kungabe kukhomba ukuba elimelika selifuna ukusebenza lohulumende we-ZANU-PF njengalokhu osokusenziwa iBrithani, kodwa i-USAID embikweni wezo-Twitter iveze ukuba ayisoze ikhiphe imali enhlanganisweni ezizimeleyo, kodwa ifuna abantu basebenzise imali le ngonanzelelo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiwuGibson Bhebhe.
Icelele MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa selisole ikhomishini ebona ngezokhetho yeZEC ngokuloba ibizo likamnumzana Emerson Mnangagwa phezulu kwesixa sesibili kuluhlu lwamabizo abazancintisa kusikhundla sokudinga umongameli welizwe. Isiphathamandla saleli bandla umnumzana Jameson Timba utshele intatheli zindaba namhla eHarare ukuthi bekufanele uluhlu lwamabizo la lube lunye lulandela i-alphabet kulokuthi luqunywe phakathi ngenjongo yokuthi ibizo likamongameli Mnangagwa oncintisa kubandla leZANU-PF libe sekuqaliseni koluhlu lwesibili. Isiphathamandla seZEC umnumzana uToyile Sligwana uvumile kuStudio 7 ukuthi kufanele kulandelwe i-alphabet, kodwa wathi ufuna ulotshwe phansi umbuzo wokuthi kungani uluhlu lolo lungabanga lunye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
iZANU-PF ihlakaniphile kakhulu ngoba iyayenza abantu bagijimisizinto ezingelancedo. Kuyukuthi ama-voters a-educatiwe ayayazi ipikitha kaMnangagwa, ayayazi ipikitha kaChamisa. Abantu abaserious njengama-presidential candidates bephikisana ngokuthi umpikitha wami ulapha or omunye ulapha. Kunethi kuthengisela sobantu sebethengiselwe idame ngesilungu ukuthi bagijimise nje linto ukwenza ukuthi izinto eziqakathekileyo zizo kumele ukuthi ngabazi kukhuluma bagcinela kahle sifakemanga. Umpikisa kodwa sithandekile kona awukwazi ukuthi umuntu uyabekwazi ukuthi lo sithandekile lo ngumoyo lwanangubani. Into okungagijima ngayo kuzokubiza ama-press conference kugijimiswa nje omakhithi iy'ndata ezigijimiswa omakhithi imvundla zibhili abalengena amagama.
Kuyukuthi ludaba olungelamsebenzi nje, kungani izekhi ingabekanga uluhlu lolo njengakhona kwakutshiwo i-MDC lwaba sephetshaneni elilodwa nje lungaqanyulwanga phakathi ukuthi ibizo likamongameli Mnangagwa liye phezulu. Ubona kuyini bekubone kuqakathekile ukuthi belibeke phezulu lapha?
Okuqakathekileyo kuZANU-PF ikuthi i-MDC iba ngumshindo nalo esiwuba ngamandla, idlalisa i-energy, idlalisa ama-resources, sika le nto engayisiyo eqakathekileyo. Kufana nomuntu maye kudribula lidlala ibhola dadewethu. Sometimes uyasuka izengane uyale wona ukhijine khona kanti yena ufuna ukuya lapho ukhona kona ifuna ukuthi umvulele isikhawulo yokuthi andlule ngikofunza ukuthi ngakwenziwe angithi nokuthiasenamalangamalutshantirekthini buye usibona kale sinwa ngempikisi akadli
kuningi njalo ibandla le-MDC elikhala ngakho. Bakhuluma ngokuthi kulabantu abadala kakhulu, bakhuluma ngokuthi kulama-address ezindlu ezingekhoyo, njalo kulabantu abaningi abasebenzisa inumber zesithupha esisodwa.
Lokho yikho okusetshenziswa yiZANU-PF ukuriga iqiniso le. iZANU-PF isetshenziswa yena lezi nda, so that is something esingathi i-MDC ukuthi nayigijimisana kuyahlekile. Bayakuhleka abantu ma usushintsha enkulu ukugijimisa le encane yempisi, ngoba le yamagama yiyo vele ungabuza msho Jonathan Moya baye basebenza lezanu bayakwazi ukuthi izindlela ezinye zezindlela abazisebenzisayo ukuthi bayenze abantu bengani bona bawinile esambamaka. CMPC, ukuthi they complain like this, they are never decisive, they don't take any serious action. But now again, they still will achieve. But if they complain after election and it results in nothing, Changra Shile, Parkaya Bafunu and the Farazo. So if you think as a quality.
Lo mnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxela eseJohannesburg wele South Africa.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abantu ababili ababotshwe ngeviki edluleyo benakanelwa ukuthi yibo abathiya ibhomba elaphosa labulala umongameli Emmerson Mnangagwa koBulawayo babikwa bekhululwe namuhla kungelacala abalethesiweyo. Ababili laba ngomnumzana Douglas Mosekiwa lomnumzana John Zulu. Abangawindi bemchova ibhomba leli lalimaza amachumi amahlanu abantu njalo labulala ababili. Ngulembiko ethi kulesotsha elabotshwayo ngaleli cala. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Kusenjalo amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abotshwe ngolwesihlanu esetheswa umlando wokubangela udlakela ngemva kokutshengisela ko-Pick and Pay koBulawayo lawo akhululwe ngempela viki ngemva kokuhlawula imali yesibambiso. Abemthwakazi laba bebetshengisela besithi isitolo lesi siqhatsha abantu besishoneni kuphela. Untungameli Nkomo uxoxe lomunye wababebotshiwe umnumzana Xolani Ncube yena osole ukubotshwa kwabo.
Ukubotshwa kwethu kutshengisa ukuthi uhulumende oweZimbabwe lo wathi ezitshela ukuthi yena ngumntwana omutsha hayi kuyazifananela nje ngoba nxa abantu bedemonstrator peacefully be-expressa ama-grievances abo, bezi-expressa abakuzwayo, akufuzanga bebotshwe laba bantu. Thina kuzwisa ubuhlungu, personally ngizikhulumela kuzwisa ubuhlungu ngoba bengidemonstrator very, very peacefully. Okutshengisela ukuthi injustice lokhu ikhona elizweni lethu, ikakhulu kithi abantu bakoBulawayo kumbe emathebeleleni.
Kalizange lihlukuluzwe yini ekubotshweni kwenu?
Asange sihlukumezwe, amanga amabi, basibamba sibili ku ke ine normal mina nje ukuthi sports asiphathwa njani asange sihlukumezwe lokhane ngathi ngakhala ngakho kangako.
Bakhona abakusolayo ukutshengisela kwenu ngokuqhatshwa kwabantu besishoneni ku-Pick and Pay besithi ilizwe leZimbabwe lilizwe lomuntu wonke. Ngaleyo ndlela amankampani avumelekile njalo akhululekile ukuqhatsha yiloba ngubani kungakhathalekile ukuthi ukhuluma limi bani lokuthi uvela ngapi.
Abantu bengatshelwa information engayisiyo. I-demonstration yethu akade ingabandlululi abantu. Bekudemonstrata abantu bonke from different political affiliations and from different tribes. Okwenzakeleyo laphana bekudemonstrata abantu bakoBulawayo. Abantu bemathebeleleni bengifuna ukuthi ngisethe irecord leyo straight. Okunye futhi i-devolution of power ekhona ku-constitution unless thina nxa singakwazi ukubala yiyo esinika amandla yiyo ade siyisebenzisa to start this demonstration ukuthi omunye lomunye akabenefite kuma local resources akhonapho including employment.
Udaba ebelitshengisela ngalo ungathi ludaba olutholakala ko-Pick and Pay kuphela yini kumbe lubhahile nje edolobheni lakoBulawayo?
Amankampani amaningi asemfonele kusukela ekuseni. Abanye bona ama-missed call ngiyehluleka nokuthi ngikhulume labo. Bayasicela abantu abasebenza amakampani achene ukuthi size sizophathisana labo ngoba they are not fairly treated, abaphathangwa kuhle kule discrimination, kule nepotism, kule unfairness lapho abasebenza khona.
Lo ngumnumzana Xolani Ncube ilunga lemthwakazi Republic Party ubexoxa lo ntungameli inkomo Studio 7 ekwebulawayo. Studio 7 Live Talk lamhla sicubungula amalungiselelo okhetho olukhona ekupheleni kwalinyanga kaNtulikazi kanye lokuthi abekhomishini ebona ngezokhetho yeZEC baqhuba njani umsebenzi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umeya wedolobho leTenaunian kwelePhilippine, uMeya Antonio Halili, udutshulwe wabulawa namhlanje libalele emkhosini wobusenziwa edolobheni leli eliseduzane lesigodlo salele lizwe iManila. Lo meya obesaziwa ngokuyangisa abathengisa okudakayo ngokubenza bafole ezitaladeni. Umnumzana Andres Manuel Lopez Obrador senqobe kukhetho lokudinga umongameli kwele Mexico oluqhutshwe izolo. Ethatha isikhundla esithiwe ngumongameli Enrique Peña Nieto okhethwe ngomnyaka ka-2012. Phakathi kwenkinga abhekane lazo ethatha ezombuso kuzamele akhulumisane lomongameli Donald Trump wele Melika. Uhlelo lwethu lokulilethela labo abancintisa ukuthatha isikhundla sikamongameli welizwe ekhethweni oluzayo, uBenedict Mhlapho ulethulela kumelwe ngumkhokheli webandla le-Alliance for People's Agenda i-APA, umnumzana Nkosana Donald Moyo, lalokhu akuthembisa uZulu engakhethwa.
Kethani libona ukuthi umuntu okwazi umsebenzi ngubani, akhona ukuthi osithengile utshwala ngubani, osinika inyama ngubani. Ngoba abantu bayakhankasa bethenga ivoti yabantu kulokuthi balalele batshela abantu ukuthi sizalungisa kuphi, into esayiphambanisayo izolo yiphi esizayilungisa namhla.
Lo mkhokheli webandla le-APA umnumzana Nkosana Donald Moyo, umnumzana Moyo ozelwe emakuba eMbelengwa ngo-1951 ngomunye wabazancintisa ekhethweni lukamongameli weZimbabwe. Yena ke indoda efundileyo impela esikucamfundo kwezescience kanti uqeqeshile njalo esifundweni zamabhizimusi. Lokhu kwenze wasebenzela amankampani amakhulu kwezomnotho agoqela i-African Development Bank, i-Actis Capital LLP ne-Standard Chartered Bank. Waqala ukungena kwezepolitiki ngesikhathi ekhethwa ngumnumzana Robert Mugabe ukuba ngumphathintambo ogatsha lwezokuthengiselana ngo-2000 nobanje yena isithi wemukela lo msebenzi hathi ngoba elilunga leZANU-PF kodwa ngoba eyisizalwane seZimbabwe. Lo msebenzi ke waphela esebalekile elizweni ngoba ebona ukuthi okufanele akwenze lalokho kufunwa umnumzana Mugabe akuhambelane. Ngohlangula ka-2017 wazise ukuthi usebumba ibandla lakhe le-APA kanti futhi uzancintisa ekhethweni lukamongameli welizwe. Okusemqoka kuye uthi kuvuselela umnotho welizwe, ukuletha umanyano elizweni, ukuba neqiniso lokuthi amasotsha, amapholisa, inhloli labehluli basebenzela uZulu hathi ibandla elibusayo. Emqulwini webandla lakhe wokukhankasela ukhetho ubalisa njalo ukuthi ukuqeda inkohlakalo, ukuthuthukisa ezokwethekela, ezokwenjiwa, ezokulima nezokusungulwa kwamabhizimusi ngezinye zezinto eziqakatheke kakhulu kuye nxa ekhethiwe ukuba ngumongameli. Kodwa-ke isizalwane seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbedzi uthi malutshwana amathuba okuthi umnumzana Nkosana Moyo alunqobe ukhetho lokuba ngumongameli weZimbabwe.
Hawu, iqale lethu kube kuthiwa uqale elinyana abezokhona ukudedebhenyana amazethinyana abonakalayo.
Umculi uDJ Mapresa uthi Moyo akanalo udumo oludingeka kulowo onganqoba kulolu khetho.
Abantu abavotayo abeZimbabwe abadingisisi kanzima ama-qualifications alowo muntu ofuna ukuvotelwa, kodwa into abayenzayo ukuthi bagijimisa igama yilo abalivotelayo.
Kodwa kumoyo yena uthi uDavida wamnqoba uGolayathi.
Into yezolo leyo ukuthi kube kulomnankagwa lo Thamisa, kube kule MDC leZANU, khathesi kulamaphathi amaningi amatsha, abantu abaningi sebetshintsha ingqondo yabo bebuya kithi besuka kulawo maphathi.
Esizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Yabalala uthi umoyo ulamakhono entweni eziningi nxa iqathaniswa nabanye abancintisa kulesi sikhundla.
Engabakwazi ukuvuselela umnotho wezwe futhi uzalwa likharanga lo mama wangakithi ngapha esiNdebeleni. Lokho kumupha igunya lokuthi ekwazi ukusebenza nenhlangothi zonke zombili.
Ngakolunye uhlangothi umnumzana Gretman Mkhwebu uthi isibongo sikamoyo yiso esingamenza enganqobi.
Disadvantage kankosana yikuthi mawubuka ikakhulu endaweni zasemashonaland ngeke athole isupport kakhulu ngoba ngale most umuntu ongasemhlobo wabo abamsupporti.
Kanti-ke sifundiswa umnumzana Bongani Nyathi uthi okwalonyaka umnumzana Moyo kangeke aphumelele.
Unamaqhinga angathi ayezwakala ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe ngemva kokhetho. Kodwa-ke nguye yedwa nje owazakalayo ebandleni lakhe, ibandla lakhe alaziwa.
Inengelisa amehlo wonke akumkhokhelwe bandla leZANU PF umnumzana Emerson Mnangagwa lweMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa kanti abanye bonke laba baphelekezela ababili laba. Belestudio 7 Johannesburg kule South Africa nginguBenedict Nhlapo.
Umsekeli kaMeya wedolobho leChegutu umnumzana Edward Seka uthi uthunjwe ngabantu abane omunye wabo obegqoke impahla zesisotsheni obehlome ngombhobho ngesikhathi evela eKhatoma esiya eChegutu ngemota yakhe. Kubikwa umnumzana Seka edonswe emaphambili ngamadoda la amthatha ayamhlukuluza okwamahola amabili andubana bamchiye emgwaqweni ephakathi kobuhlungu. Umnumzana Seka wayililunga leZANU PF kodwa waxotshwa ngemva kokugenqulwa kombuso kaMongameli Mgabe. Uthi amadoda amthumbileyo amkhuze ukuthi angasekeli umnumzana Nelson Chamisa weMDCT ngoba ekumanyano weMDC Alliance. Ubikwa emangalele sisehlakalo emapholiseni kodwa imizamo yokukhulumisana lamapholisa ihlule. Kambe kungaba seluqala na udlakela lwezombusazwe phambilini kokhetho? Lo umbuzo Chris Kandwe Studio 7 awubuze ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena.
Lokho kuyinto esingayithandiyo esethusayo futhi ukuthi kube into enzakalayo ngoba thina esikholelwayo ukuthi umuntu kumele azikhethele ibandla afuna ukuba kilo njalo futhi nxa ekhankasa akhankase ngendlela asiza ngakhona. Ukuthi umuntu osesikhundleni esiphezulu njengesika-Vice President Chiwenga akhiphe amazwi anjalo okwethusela umuntu into engalumanga, sithemba ukuthi lokho okwenzakeleyo yinto engazoziphindakali yenzakale kwezinye izigaba esingathi ngolwasemzweni kube yi-isolated incident kungaphinde kwenzakale ngoba xa sikhangele indlela bokukhankaswa ngayo kwakhathesi kade kungenamsindo akade kukhona kodwa-ke inkulumo ezinjalo kumele sizixheke kakhulu.
Bakhona abathi bona umongameli Emerson Mnangagwa ngalacuku nanku ukhetho lukhanya luzaqutshwa kungela dlakela nxa uqathanisa lalokhu okwakwenzakala phansi kombuso kamnumzana Robert Mugabe. Uthini wena lokhu?
Kumele sikhumbulele ukuthi ngomnyaka ka-2000 nango-2002 kwaba nodlakela olukhulu kakhulu kodwa ngo-2005 ukhetho lwaba khona udlakela luphansi kakhulu. Siyakhumbula ukuthi indlela ama-results ayi-announce ngakhona lo ayi-announce ukuthi waye umdende wayebiza inombolo ezazingekho xa wawukhangela inombolo ezazikhona nalezo wayezibiza ku-ZBC TV kwakuzinambe ezingayisizo. Siyakhumbula futhi ukuthi ngo-March ka-2008 kakuzange kube lo msindo sisiya ekhethweni. Umsindo wasusiba khona mbudlakela lwathola isiba khona ngemva kokuthi iZANU PF sinqotshiwe baze bathatha ukuchitha kufika inyanga ezingu-2 ukuthi ama-results engaphumi.
Lo umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena ingcwethi ecubungula ezombusazwe yobekhuluma icingweni loChris Gande weStudio 7 eseSouth Africa. Kwezemidlalo, iqembu lenguqu lakwele Brazil seliphumelele ukuyadlala esigabeni se-quarter final somncintiswano wenguqu owezizwe zomhlaba oqhutshelwa kwele Russia kulezi nsuku. Intatha yezindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Iqembu leBrazil linqobile Mexico nge-2 kanyanjalo balihlohlelwe ngabagadli abatuNeymar kanye loRoberto Firmino bona abahlohle ngehlandla lesibili lomdlalo. Limpumela itsho ukuba leli qembu selaphakamisa isicoco seFIFA World Cup kahlanu lidlulele kwisigaba esilandelayo somncintiswano. Njalo intatheli zindaba yezemidlalo uNeshim Gqwarira uthi lokhu libeka isimeni esihle sokuba liphakamise inkezo yalo yesithupha kumncintiswano wezizwe zomhlaba.
Ngibona zani amaqembu amakhulu angazani ancintisa kakhulu asekho ukuthi iBrazil amathuba akhona asemaningi yokubana benqobe bethathe inkezo leyo okwesithupha.
Amanye amaqembu asedlulile kwisigaba esilandelayo somncintiswano ngaba lisayele Uruguay lele France wona anqobe ngomgqibelo ngemva kokuba ele France lijayele Argentina nge-4-3 ukuthi ele Uruguay linqobele Portugal nge-2-1 ngesonto ele Russia linqobele Spain nge-4-1 ngemva kokutshaywa kwembewa njengoba umdlalo ufike komlindo yagcina zingutshikile obhanqa 1-1 ele Croatia lalo lidlulile phambili ngesonto ngemva kokutshayele Denmark nge-3-2 sekutshaywe imbewa ngemva kokuba isikhathi sibhele zingutshikile obhanqa 1-1 namhla ebusuku iqembu leBelgium lizanqikelana lele Japan kuthi kusasa iqembu leSweden lizadlala leSwitzerland kuthi ele England lizadlala lele Colombia. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kusenjalo izakhamizi zakoBulawayo zicele iziphathamandla zekhansili ukuthi zivule isikhathi sonke amakliniki aphansi kwedolobho leli emzameni yokuthi abantu bethole uncedo lokwelatshwa ekuseni emini lebusuku.
Abahlali bakoBulawayo sebekhweze udaba lwabo kuziphathamandla zedolobho becela ukuba amakilinika wonke angaphansi kwedolobho avule sikhathi sonke engavali. Umnumzana Gilwa Silundwe uvumelane lombono wokuthi amakilinika avule sikhathi sonke ethi udubo lungaba yikusilela kwemali lezisebenzi. Ethi umbono lo ungathathelwa phezulu uma labezombusazwe bengawamukela.
Mina ngiyakubona sithi into enhle kakhulu but ngibona ngani into engahlupha imali yakho nokukhulisa abasebenzi. Izisebenzi zingaziphoqelela izisebenzi zingaholi kuyafana ukuthi kazini. Ithi maybe ngabantu bembangazwe bengazimisela ukuthi bangangena mbaya abe serious. Kathi sibona kanje uhulumeni uconcern ngamandla okusho ukuthi mbala obusayo ukuthi abantu bayadweka angiboni okwelo.
Esinye sezakhamizi zakoBulawayo umnumzana Vincent Khumalo uthi kulungile kodwa imali zakhona zikhona yini.
Kungekuright ukuthi avule 24 hours kodwa phela imali zakhona zikhona yini ezokuwarana 24 hours mazikhona ama-resources.
Umnumzana Kembo Mpofu laye uthi ikhansili ilomlando wokuvula amakilinika langa lonke lebusuku ngoba ekhona amanye angavalwayo.
Mina njengomhlali wakoBulawayo ngiyalusekela lolu hlelo. Ngibona lolu hlelo olulungileyo oluqondileyo lomqondo ngoba ukugula kula sikhathi. Kanti laba abawenzayo bewakwanisa bawakwanisa ngandlela abantu lathi asikwenzeni kufanayo.
Umeya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Martin Moyo uvumelane nezakhamizi zakoBulawayo ethi kungumbono omuhle loba nje unenkinga ezinenyi. Ethi iqiniso yikuthi kudingakala imali yabantu abazasebenza akulabo mongi abeneleyo ukuthi amakilinika avulwe sikhathi sonke njalo kulamanye amakilinika angasebenziyo asaphiwa abantu ukuthi bazisebenzisele.
Gasila manesi eneleyo ukuthi amakliniki esebenze a 24-hour 7. Ngiboni ngathi liyakwazi ukuthi amanye amaklinikhi yethu kasiwasebenzisi lakhathesi. Njengeklinikhi yemahachula kufuna amanasi ngenama-resources and i-resource enkulu efuneka la yi-manpower singakakhulumi ngemali.
Siyabonga Anastasia olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.